Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Lipuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhlazi ku-14 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe imuli yakomgabe ingaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ofuna kugejwa ingcwaba likamgabe ngoba wangcwatshwa le ntonga yokubusa.
Mina ngombono wami intonga ingatsho izinto eziningi ezijene.
Ibandla le-MDC Alliance lithi akusilo qiniso ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kakhankaseli ukhetho luka-2023 ngokugcweleyo, kodwa uhleli ethumela amavesi eBhayibhili enkundleni zokuxhumana kuphela.
Sifuna ukuqondisa abantu ukuthi ibandla le-MDC Alliance kahlilo likaChamisa. UChamisa ngumthungameli.
Ugatsha lwezomithetho olwe Judicial Service Commission luthi omunye wabahluli bedalele High Court abazathetha udaba lokuphikisa ukupheliswa kwesikhathi sokusebenza somkholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba namuhla. Kumele azisuse kulolu daba ngoba elo hlangothi alwelamayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kambe imuli yakomgabe ingaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ofuna kugejwe ingcwaba likamuyi uRobert Mugabe ngoba wangcwatshwa le ntonga yokubusa. Lokhu kuvezwe ngumzukulu kamuyi umnumzana Patrick Juwawo exoxa lomsakazo we-SABC. UJuwawo ubephendula umbuzo wokuthi kungani induna uZwimba esithi kumele isidumbu sikaMgabe sigejwe esithi ngoba wangcwatshwa emzini wakhe kulokuthi ayebekwa emathuneni emuli lapho okwabekwa khona unina uBona Mgabe. Kesizwe uJuwawo ekhuluma.
I have the evidence of him having spoken to me and to a couple of my colleagues, and one of my colleagues is willing to turn around and say, look, this is what he believes. He believes that Zimbabwe, the governance of Zimbabwe is determined by 16 traditional leaders. And he believes that it's those traditional leaders that handed the scepter to President Mugabe. But President Mugabe indicated to him that no such thing ever happened.
Lawo bekungamazwi umzukulu kamuyi umnumzana Robert Mugabe uPatrick Juwawo ekhuluma lomsakazo we-SABC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Thandeko Sintimkandla. Saqala ngokumbuza ukuthi khona ukuthi umalukazana athonyiswe icala elokubekwa komkakhe kuyenzakala na.
Indaba le ngabe ayisondaba esindayo ngabe ngithi yahlekisa. Sengitsho nje ingabe yiluphi uhlanga lwabantu umalukazana kakaze abe lelizwi eledlula kumbe eleqa abanikazi bomufi. UGrace Mugabe ngokomarufu wasesiba ngunkosikazi kumbe Busisi Mugabe. Indaba zakomgabe njengayo yonke imindeni ngiyatsho ukuthi ngisekela umgabe, kodwa ngikhuluma indaba njengoba injalo ayingaze akiqunywe umalukazana labo nyani ngoba nxa sebethonisisa uGrace sebesithi ukuthi uGrace usemkhulu kulabafowabo labomalimakhe labazukulu belabobani abalegazi lakomgabe.
Yona indaba yentonga le ekhulunywayo uyibona njani, kakhulu nxa sikhangela ukubana ike yakhathaza ngesikhathi umnumzana Chamisa ezefike kobulawayo kwathiwa uphiwe intonga kamuyi uDokotela Joshua Nkomo?
Mina ngombono wami intonga ingatsho izinto eziningi ezijene. Ingaba yintonga nje ukuthi njengoba ikakhulu ngabakithi esintwini kuyazila nje ukuthi indoda ihamba nje lengisizandla kumele iphathe ulutho esandleni kanti intonga ngenye izinto nje ongazithwalela yona uzihambele ngoba ingcenye yesiko labantu besilisa ngapha kithi komthwakazi njengokwazi kwethu kanti njalo nje intonga leyo ingaba intonga eyabadala eyamadlozi esabekayo ukuya kuthiwa kumele wenze lokhu lalokhu nxa kuyikuthi ngiyabadala kanti njalo ke vele indaba yentongana lezimangazayo engathi ibhayibhilini ikhona kuthiwa uMosi watshaya idwala ngentonga kwaphuma amanzi kutsho ukuthi vele indaba yentonga le ibanzi ingaba njengoba ngisitshelwe yisibonelo nje kumbe kube yintonga yezimanga ngibona ngathi lapha sibili zona intonga zona lezi ekamdala umafukufuku lalesizothi umgabe wangcwatshwa layo engxenye yizo intonga lezi ezizimanga nxa kuyi ukuthi lalijahaleli uJamisa wayiphiwa engxenye babecabanga ukuthi la ingaba lamandla lesithunzi esilingana lesikamdala ngoba wawuthi umdala uyesabeka okunye wokumiza esabeki yinto ngale ayihlale iphethe
umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba yehlule. Kumanani awethulele ugatsha lezempilakahle izolo kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lanhlanu 25 ababanjwe igciwane le-coronavirus, abangamachumi amabili lantathu 23 abathelelwe leli gciwane balithole elizweni, kuthi ababili ngabavele kwele India. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,078 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi akusilo qiniso ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kakhankaseli khetho luka-2023 ngokugcweleyo, kodwa uhleli ethumela amavesi eBhayibheli enkundleni zokuxhumana kuphela. Abanye abayake bemphendule kulezi nkundla ezivalisa oTwitter laboFacebook bathi kungcono akhethe phakathi kokuba ngumfundisi lokukhokhela ibandla lakhe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa uthi abatsho lokhu abazwisisi ezombusazwe ngoba ibandla le-MDC Alliance alisilo likamnumzana Chamisa yedwa, kodwa bayabelana inhlelo zokulithuthukisa. UMafa Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi sebeqinise imikhankaso ngohlelo lwabo oluthiwa Citizens Convergence for Change, lapho abantu elizweni jikelele abakhuthazwa ukuthi baphume ngobuningi bayobhalisela ukuvota.
Sifuna ukuqondisa abantu ukuthi ibandla le-MDC Alliance kasilo likaChamisa. UChamisa ngumthungameli. Ngesikhiwa bathi umthungameli olungileyo uthumela abanye sithi uyadelegate. Sikhona thina i-National Executive. Sikhona i-National Standing Committee, u-EMDC i-represented yonke indawo. Kambe singafuna ukuthi ekhulume nsuku zonke njengebhiza eligijima nsuku zonke liwina. Thina upresident ukhona ukhuluma i-policy, ukhuluma ukuthi kwenziweni. So wakhuluma kudala i-agenda 2021 ukuthi abantu sebezatshintsha izinto nge-citizen convention agenda CC. Yikho ke angikwazi bafuna ukuthi sikhulume kuma-radio sukuzonke abantu na funa ukuthi mdlake khuluma. ukukhuluma suku zonke kanti afuna ukuthi ezithwale isibhamu kunele zambona ukuthi ukhona hathi uthamisa usebenzisa itactic yokuthiwa thumela abanye abantu khona ukushana kwenza abanye abantu labo babe lambisisinto hathi ukuthi kungakhuluma usithamisa abantu sebeqehlela yedwa sikhona achasana uthamisa uhlala labantu sizabona lapho okuzawela khona induku lokuxaxa abantu bakithi bangalahla ithemba zobohla manyosi.
Kodwa imikhankaso yenu imi njani kathesi, njalo amathuba okunqoba kukhetho luka 2023 liwabona enjani?
Hatshi thina sesiqalisile njalo abantu bayasivumela bayasithanda ngoba sibebonile emhlophe ukuthi yithi esizondakala kakhulu yizano bahle bathi yetsho yibo abantu abamelele abantu bakaZulu. Usekelo esilalo kathesi lokhu bayasihluphunela ama-MP ethu le headquarters hayi i-MDC sikhwele nge-35% okokutshengisa ukuthi next election sizazuza almost 7 to 8 million uma abantu bengavota bangarejista ngoba last time upresident Jamisa wazuza 2.5 million. Next time ngiyakwazi 5 million sizayibamba ngoba abantu bazondile babuhlungu sebephuzelwe u-2023 sephuzile ngoba bathi izanu sihlukumeze omama amankazana ama-journalist amatitsha amanesi amapolisa amasoja bonke abantu bakhala ngezanu bazavotelwa ngubani sure AMDC Alliance singabanqobi njalo sizanqoba.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Ugatsha lwezemithetho lweJudicial Service Commission luthi omunye wabahluli bedalele High Court abathathu abazathetha udaba lokuphikisa ukuqheliswa kwesikhathi sokusebenza somholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba lamuhla kumele azisuse kulolu daba ngoba elame kuhlangothi lukahulumende njalo elezikhundla azifunayo ezithinta esikaMalaba. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum imangalele umongameli Emmerson Mnangagwa isithi wephula umthetho ngokuqhelisa icontract kaMalaba ngeminyaka emihlanu. Abanye abahloli abazathetha lolu daba namuhla nguJustice Edith Mushore loJustice Helen Jarewa. Akwazakali ukuthi uJoe uzasuka na kulolu daba. UMalaba ubemele aye kumpentsheni mhlaka 15 kulinyanga lapho afikisa khona iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70 years eyiyo yokuthi athathe impentsheni. Kodwa ukuguqula kwesekelo sombuso kuphe Mnangagwa amandla ukwengeza icontract yakhe. Nandi ihlandla lokugcina lengxoxo esilethulele yona izolo ntambama phakathi kwelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule lelunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Kanjiwe emthethandaba ke ngezinye inhlanganiso sifisa ukuthi umthethandaba ukubona ukuthi konke okwenzakeleyo kakuqondanga kuyinto yokuganga efuna ukunika amandla umuntu oyedwa okuyikho kwaliwa abantwana beZimbabwe belobisekelo babuye baphinda besisekelo bazosigcizelela kureferendum ukuthi izinto abazifunayo zona lezi sezirivesa sezivela emuva. So okutho ukuthi umthetho weZimbabwe sesinanzelela ukuthi ufakelwa umuntu othize angaphuma kungena omunye lawo ozabuye umthetho afake futhi akufunayo ngoba sakhumbula ukuthi into yena le yama-interview yama-judges umgaba wayengayifuni u-current president uMnangagwa wayeyifuna usengenile labantu afuna bangene sebengenile setshintsha futhi ukuze aqhubeke egcina abantu abazamgcina labo bephambanisa umthetho bemnika-ke ama-rulings angamelanga awathole yikho sifisa ukuthi hhayi kube yinto ezabishela umuva itshintshwe i-reverse engaqhubeki khona ngoba into engaqondanga yinto engafuna uZulu weZimbabwe kakusikho abantu abakukhethayo kusisekelo khona lokho.
Babugawule akuyiphethe
yebo bankomunya umuzi wabazala uDlovu babazala yabona Dlovu umsebenzi indaba yamalabo abayikhala ngayo indaba yakwazi umalabo umsebenzi uyawazi bakhala ukuthi laphana wathi warula in favor of his president Mnangagwa but well alokona ngenye into angazi ukuthi kimi kubanjani but thina sina kwasijabulisa kakhulu ngoba sasikhangele ukuthi impumela yakhona imele ibe yikhokhono engikuthandayo Nkomo ikuthi umalaba wangena laphana ngokwazi umsebenzi ngokwedlula abanye ngokwazi umsebenzi wakwazi i-interview yakhe kuhle kuhle ngakathi sisimekisele kodwa kuya ngokuthi usebenze njani mina ngibona ngani umuntu nxa esebenze kuhle bakithi kasimvumeleli ukuthi laye akadonse efike laphana nxa eseyenelisa la esithi uyayenelisa kuphela yikho engikubonayo ukuthi okunye lokhu hayi ilizwe lelingelekiso njalo abantu bakithi laba banikwa amathuba mina yakuthandaka kuthi umalaba ukuthi wasidini aphake lokho yakugcizelela ukufaka isidindo kakhulu ukuthi imisebenzi yena yayihlala inikwa abanye abantu bangayo ngizangakhuluma ngabo umathonzi yabona ojaga ojaji umathonzi ukuthi bawushaya njani umsebenzi izingiyithile zanezizizi kuyaziphakamisa kakhulu and ungakhangela umathonzi ukayele ngasikhathi esingana ukuthi umathonzi wayethengisa njani abanye abantu ukuthi umsebenzi yawanelisa hayi hayi madu asivumeni madoda abantu bakithi labo asambeni lawo wasabelawo abanikwa amanye emiyimlo ababambi lati asibambeni bakithi ama-institutions la siyaqenya kho lokho
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu-PF bekhuluma endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi abasakhulayo besigaba seMatabeleland South abafuni kungena esisotsheni. Leli phephandaba lithi iningi labasakhulayo kulesi sigaba abanazifundo ezifunekayo ukuthi babe ngamasotsha, njalo abanye bathi vele kabafuni isisotsha ngoba silesimo esingaqondanga. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuba ekobulawayo namuhla lapho akhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni isibhedlela sabantwana eseCue Children's Hospital lohlangothi lwesibhedlela se-UBH eselapha abalesifo se-COVID-19. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani Mahlabizulu, salibonani Mthwakazi omuhle. Ngithanda ukubingelela kakhulu igama nginqube lana eSouth Africa, ngiphuma endaweni eselwakwelo. Ngithanda ukubingelela kakhulu ngomsebenzi omuhle owenziwa iStudio 7 esithanda ukuthi thina abandebele nabakamthwakazi bonke ngogoqelwa ngelimi ehlukileyo bengaphansi kamthwakazi bakwazi ukuthola ithuba nokuthi nabo bakwazi ukuphawula lokho ababhekane nakho. Kodwa-ke mina nami bengisekela ngithi-ke cela phela abantu bakamthwakazi amandebele nabanye nolululimi ohlukile ukuthi babambane babe into yinye, bayeke ukulokhe bagxuma bekuqala amaphathi angacaciyo esingawaboni ukuthi amaphathi akhona yaphi aphelelaphi. Iwagcine enza ukuthi sigcine sesingasaboni ukuthi siba ne-direction, senza kanjani into yethu iphuma kanjani siwumthwakazi. Asizameni ukuthi siwumthwakazi ngolimi lonke olukhulunywa ngabantu ngaphansi kamthwakazi. Sibambaneni sibe yinto yinye, sibe neqembu elilodwa, iphathi eyodwa ezomela umthwakazi. Into yethu ya kwazi ukuvuka yibonya kuzwa ekugugura hundi. Kodwa-ke okwegugura hundi kuyasinikeza kwesinye isikhathi omunye umdlalo ukuthi siphakame simele amakhehla ethu nezalukazi zethu ezashona zingenacala zibulewe ngabakhohlakali. Lapho ngithanda ukuthi ngisekele lokhu abanye abakwenzayo njenge-MRP. I-MRP yenza umsebenzi omuhle kakhulu namanje umkhokheli umqondisi umoya bengizobathulele nje ehlathini. Kubuhlungu ukuthi indoda ibulala ehlathini inomuzwayo izama ukuthi ilwele isizwe sikwamthakazi. Bakhona abanye abalokhu benamaqembu amaningi abalokhu bavula ngaphansi kamthwakazi bebelokhu bebhizi bedayisa umthwakazi. Usukungasazi ukuthi badinga inkululeko na noma cha. Sikhathele ngala maqembu okuthiwa angaphansi kamthwakazi asenabo 10 to 15 years alokhu abhizi esithi acontest avotelwa bhidinisa ukuthi bavotele kodwa kungekho into ephumayo singakaze sibabone nokuba abazi. Ungabheka ngisho nemaubhe abheke indawo zasemathebheleleni uthi uyabheka endaweni zasemidlands province maningi kakhulu amaqembu angaphansi kukamthwakazi angaziwa kuzonke zona lezo ndawo uyibuze ukuthi liqembu bani elaziwa kuphela eBulawayo uma uphumela kuwo plums uphumele kubonkayo uphumele kuphansi kubostobela uphumele phansi kube gweru mishini maboleni senfeth akaziwa la maphathi njalo nabakhokheli labo kabafiki kulezo ndawo nisho ukuthi sikili kukhankasa ngayiphi indlela.
Halo, halo bafakazi beStudio 7 linjani? Linjani lonke? Ngicela ukubamba kancane indaba ka Witness Dube othi yena ibhili le omama kulokunye okumunyethwe yiyo abayo abakufunayo kakhulu lapho. Ngicabanga ukuthi mina awusoze uthi wena isithebo sigcwele amawo uthi kube sizadla kuphela kunjalo ngoba ngifuna inyama angifuni wo. Ngicabanga ukuthi kuyikuphambanisela abantu kakhulu kakhulu okukhulu kakhulu ukuthi bengabanye ngabe babona nje ukuthi hey babisela abantu emuva ngoba abantu bayasafa abantu bathele nzima madoda iliqiniso elikhona lona lelo. So nxa kusenzakala ezinye zezinto esinjengazo nalezi ezipanitha uzulu kanti into yavunywa yapaswa nguzulu jikelele okwamanje sisiyapaswa ngasisi sokusidanisa kakhulu sokusidanisa kakhulu kakhulu nxa ikuukuthi iyihulumende yabantu bekufanele mpeli phendi bebhekhe ebantwini abantu beyizitholole ukuthi kuhle kumbe noma kubi kodwa lapha sesiyeziswa ukuthi weza siyafuna kumbe kasifuni ngoba bona besithi bale 2/3 majority eparliament bencediswa ngabangani babo omonzi. So into engani ibuhlungwana kakhulu 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 abantu bakhala bakhala mpela sazi ukuthi kungenziwa kanjani lokho ngoba ngicabanga nxa ingaze iye emakhoti angiboni kusiba nesisombululo kangako lapha. Ngiyabonga basakazi abahle. Mina ngumoya selo wagwela.
Linjani balaleli be Studio 7? Mina ngakhuluma kakhulu ngendaba ye amendment bill number 2 ukuthi uhulumende angakwandisi ukuthi asichithele isikhathi abethi siphimbono yethu yefakana imbono ye constitution yezalandelwa yini kwazi ukuthi constitution yana uyayintshintsha aphinde ayibisele kulokhu yanavele kufuna yena bangabo sichithele isikhathi sethu kabasebenzisa i-constitution loba basebenzise ZANU-PF loba basebenzise MDC Alliance loba basebenzise MDCT phela kula muntu ongabaphikisa kulokho ngoba eZimbabwe vela abantu beZimbabwe abalandaba lokuphikisa lokhu abalandaba lakho ngoba aluba kuyikuthi ukuthi umthetho lo uya-affecta aluba abantu bawufaka ekuqaliseni but bona umonzure babayiba babuya kithi bethi bona sifake wona lwana umthetho wokuthi upresident kazikhetheli amajajini but now ngokuthi sebefuna kubhenefithe bona sebewubiseli lumthetho lwa into abangaziyo yokuthi okokubusa lokhu ngokwesikhathana kuyadlula phambilini kuyabe sokuba futhela futhi sokungena omunye ngokuthi bayazi ukuthi bona bangamakhosi abasoze bakhutshwe ngumuntu bazahlala bekhona kodwa sikucelayo ukuthi bahloniphe uzulu bahloniphe abantu bangathatha abantu njengezilima bangadeleli abantu ngoba abantu baqakathekile bahloniphe abantu. Ngiyabonga balaleli beStudio 7 ngoba into le iyasihlupha kakhulu into yeZANU-PF into yokushutsha ngabantu beZANU-PF leMDC ZANU-PF leMDC sivele kuchitha isikhathi akulanto abayenzayo ngaphandle kokuthi bayihlala phansi bathintshe umthetho ukuthi baphi imali bona badlela abantu ababo ngabantu abazilambele abangela ndaba lathi
bantu seven ngicela ukwazi ukuthi kathi umuntu azangene kakhulu-ke khonapho eStudio 7 kumele enze mdala ngathumela ama-audio ami angiweze ebala khona ngazo ngicela ukuthi kwazi ukuthi umuntu kumele enzeni kule mali nebhadalayo ukuthi khona umuntu kumele akhulume kwestudio 7 i-audio embonweni yakhe abelayo into engithanda ukubana ngikhuluma kakhulu kuma ngabomonzora nabokhuphe bona yobaphambanisayo ngunyela ukubona babhadale imali kanti izimbabwe zithwele nzima ngenxa yakhona lokhu kuthi khona into zabo zemali zenza kubana inhlelo zonke zezimbabwe ukubana kukhethwe upresident omutsha abakhethwe ngabantu umfana omnyane lwesilijanisa abuyise ilizwe ngendlela ebalulekileyo kodwa konke lokhu kwabisela imva namhlanje sebekhala ukuthi khona abesifazane abesifazane ukuthunga khona ngiyacela ngilungelela lonke ngikhuluma lapha ngumaduma sesilobele cela ukubana kwazi ukuthi khona ama-odeli abalesi kungasenzani. Uyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Gethi Khange ezifanele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kwenyanga ezimbalwa amazwe awezwekazi le-Europe evaliwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19, amazwe ambalwa aseqalisile ukuvula imingcele abantu bezihambela ngempilo yabo eyakudala. Abalwela ilungelo likazulu kwele Cameroon basole isigwebo seminyaka emihlanu esiphiwe omunye owesilisa obegqoka izigqoko zabesifazane owetheswa icala lokufuna ukudlwengula omunye owesilisa. Siziphetha ke lapha indaba ezivela kwamanye amazwe. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle olwe-CDC solwethule imigoqo emitsha ebalisa ukungagqoki ama-mask nxa abantu behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili lokuqhelelana. Umongameli Joe Biden ugcizelele imigoqo le esithi izolo bekulilanga eliqakathekileyo kakhulu kwele Melika ngenxa yenyathelo leli. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, umnumzana Tifa wajabhi Pango Dube, saqala ukumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Siyakwazi babugande ukuthi sekuye kwenziwa mhlambe lokho esingakubiza ngokuthi ngama pilot schemes okwakusenziwa ukuthi kuthathwe abantu abaningi behlanganiswe babe ndawonye ikakhulukazi laba abasebahlaba amajekisheni wonke omabili kusenzela ukuthi kubonakale ukuthi laba abantu basa affectwa yini ilo mkhuhlane. Kodwa mina ngowami umbono babugande ngibona ingathi bekuqakathekile ukuthi isixwayiso abafanele basibeke sibe ngceke kakhulu ebantwini ngokuthi iloba noma yakusuhlabile ijekiseni noma amajekiseni omabili kodwa ke nxa usahamba phakathi komphakathi kuzadingeka ukuthi ama precautions lalo ubuye walandela wathatha okufana lezinto zokufaka imask. Angiboni ukuthi imask bekufanele ukuthi beyinto futhi isingalahlwa nje yonke complete kanjalo kalula kanjalo, kodwa bekusadingeka ukuthi abantu nxa besiya phakathi kwabantu especially kulabantu abaningi bayelelise ukuthi bafake imask ngoba basesebaningi abantu abangakahlatshwa amajekiseni. Ngokutsho njalo ngoba nxa kuukuthi iloba uyabusuhlabile ijekiseni umkhuhlane lwana uyayenelisa ukukubamba kodwa indlela uyabusukubamba ngakhona uyabusudlula njengathi iflu. Okutsho khona ukuthi nxa uyabula ukhontaminate wona umkhuhlane lwana ungafika uphefumulele omunye umuntu oyabe ungahlatshwa ngejekiseni kutshengisela ukuthi sobala ukuthi lona lwana umuntu oyamphefumulela lwana sekungenzeka ukuthi umuntu lwana aphatheke njalo umkhuhlane lwana mhlawumbe wamkhulele. So ngibona engathi bekukuhle ukuthi isixwayiso asiwe ngiso ukuthi abantu bengalahli amamaski nje kalula kanjalo kodwa ke sebengathi besendaweni mhlawumbe abazi khona ukuthi iningi lethu lapha sizahlaba amajekiseni noma behlele nalani social distance baqhubeke besenza i-social distancing.
Lona udaba lwegciwane leli nxa ulikhangele siqathanisa khona ngapho kwele Bhilitane leMelika, ubona ungani wamazwe omabili la athatha yini amanyathelo afaneleyo ukuthi igciwane leli liphele?
IBhilitane leEngilandi babugande ngibona ingathi for ama-citizens abo noma ngithi abantu abahlele emazweni abo kulawo mazwe omabili ngibona ingathi bazamile sibili okusezingeni eliphezulu ngoba nxa sikhangela izinga igciwane leli selingakhona kulamalanga sesesiqathanisa lalamalanga adlulileyo okwakunzima khona kakhulu ngibona ingathi isimo sehlile sibili kakhulu sehlile kakhulu ngezinga ngesibalo esasingasicabangela ukuthi mhlawumbe kungaba kunje ngalesi sikhathi okutshengisela sobala ukuthi benze konke ngokugqugquzela njalo lama lockdown lawa kade siba khona iloba nje kade zwisa abanye abantu ubuhlungu ngokuthi abantu abayenelisi ukuthi bahambe bayevakatshela kwezinye indawo ikakhulukazi phandle kwelizwe.
Lo ngumnumzana Tifa wajabhi Pango Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseLondon. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kambe imuli yakomgabe ingaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ofuna ukugejwe ingcwaba likamgabe ngoba wangcwatshwa elentonga yokubusa? Ibandla leMDC Alliance lithi akusiloqiniso ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kakhangazeli khetho luka-2023 ngokugcweleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela viki elijukela. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.